sendaba ku VOA indebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine ekuseni mhla ka 9 kuzivandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukuya kukhefu okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kusolwe ngabanye abathi lesi ayisiso isikhathi obekumele aphumule ngaso ngoba ilizwe liphakathi kwendubo ezifuna yena uqobo lwakhe hathi abasekeli bakhe ababikwa bezigulela.
Ophethayo usuke esebenzele ehofisini lakhe hayi kwelika president. I-State House yindawo lapho ubuswa ukhona ohlala khona futhi. Ngakho-ke lanxa esendefini esekhefini uyabe esala khona kuyabe kumele kukhulunyiswane kulungiswe lanxa esona lapho esekhefini ngoba ilizwe alisoze lilinde konke lokho, kuyabonakala izinto eziningi.
Inhlanganiso yakwelebhilithani ecubungula ezenotho emhlabeni jikelele eye-Economist Intelligence Unit ithi umnotho weZimbabwe uzancipha ngesilinganiso sokulichumi lantathu ekhulwini lonyaka.
Simelele kakhulu ukuthi sibone lesi sixwayiso esivela kupresident Zamisa. Ngiyazi ukuthi uzulukazi weZimbabwe uzakwemelele umlinganiso lo uzalo umbiko oqhakathike ukwedlula eminye imbiko esike sayithola ngembana ngoba uzaqinisisa udaba lokuthi ngo-2020 sizakwenza kanjani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Ubuya kukhefu okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kusolwe ngabanye abathi lesi ayisiso isikhathi obekumele aphumule ngaso ngoba ilizwe liphakathi kwendubo ezifuna yena uqobo lwakhe hathi abasekeli bakhe ababikwa bezigulela. Ugatsha lukahulumende olwezokuthulwa kwembiko lwazise ukuba umongameli Mnangagwa kasoze aphume phandle kwelizwe ukuyaphumula njengalokho okwakusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe sesangumongameli. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba eloba ebulenjini bokuxhumana iTwitter ulandule imbiko ethi umongameli Mnangagwa uyavinjwa ukuphuma elizweni ngabebutho asebefuna ukumsusa esihlalweni. Uthe lokho akusewuqiniso njalo Mnangagwa akaze athathe ikhefu phandle kwelizwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi kungaba lokukhulumisana kwamabandla ezombusazwe na Mnangagwa ekukhefu.
Ye, inguquko zingaba khona, kungaba lethuba lokuthi kukhulunyiswane uma uhulumende iZANU-PF ingavuma ukuthi ibone lokho okubonwa nguye wonke umuntu ukuthi bona bebodwa ngeke balivuse leli lizwe. Uzakhumbula ukuthi bathethe ilizwe ngo-1980 liphilile balidilisa balibuya kwahlanganwa ngo-2009 kusiya ku-2013 lavuswa ngabanye bababuyisela sebelidilizile. Okuveza kahle kamhlophe ukuthi kabala ndlela yokuthi bavuse ngendlela efaneleyo. Bayakubona khona lokho kodwa bayakuvika balenhloni yokuvika. Kodwa isimo sokudilika komnotho sisho ukuthi bazavuma ngekhanda kuphela kumbe bazathathelwa umbuso ngabantu beZimbabwe ababe sebelambe kakhulu bengasafuni ukubekezela ukuthi kuyenzeka. Ngibona sengathi ithuba ngokunjalo likhona elokuthi kungakhulunyiswana ngoba sebebonile ukuthi hayi kangeke kubahambele. Njalo kuphelela kuphola nje kuphela abanye bengekho akusoze kuncede. Kumele kube yiyo bona laba kuphola nje kube ne-MDC Alliance, kube ne-Civil Society, kube namachurch, kube naye wonke umuntu weZimbabwe ongancedisa ukuthi kwakhiwe iZimbabwe eyaphambili.
Manje pho njengoba sisizwa kuthiwa umongameli usethethe ikhefu elenyanga yonke, kutsho ukuthi sokuzamiswa yonke into na azaphendwe?
Nangabe esakuthatha kalula kanjalo esiye ekhefini kunje uzabona kahle ukuthi ilizwe kasomdlalo. Kuyofanele ukuthi sale ekhaya ikhefu lakhona kade ilithi lelo elithathwa angalithatha sale emzini wakhe ekhwekhwe angithi yabe khona kukhubeke kusezinto kumbe layo sethathu seleSingapore yakhe kwenye indawo kahlala. Kodwa nxa ekhona lapha ephume kuphela e-State House kumbe ese-State House phela ukhumbile ukuthi uhulumende lanxa ethi upresident lanxa ethethe ikhefu usuka ehlala e-State House. U-Vice President kayisebenzile e-State House. o-ekthayo usuke esebenzele ehofisini lakhe, hhayi kwelika president. I-state house yindawo lapho ubuswa ukhona ohlala khona futhi. Ngakho-ke lanxa eselefini esekhefini uyabe ehlala khona, kuyabe kumele kukhulunyiswane kulungiswe la nxa ekhona lapho esekhefini, ngoba ilizwe alisoze lilinde konke lokho. Kuyabonakala izinto eziningi, kuyachitheka yonke into. Asikwazi kunje ukuthi izikolo vele ziyavulwa yini, abantwana vele alisoze benelise ukuhamba. Siyakwazi abaningakade befanele bangene besiya kwenza u-Z0 kumbe okuthiwa yi-ECD, abasangeni. Abazali sebebadlulisela kumnyaka olandelayo ngokuba ingekho imali yokubhadala ukudla. Indlala iyakwesabeka lo nyaka, akula zulu, akula lutho. Ngakho-ke kudingeka upresident abe full-time ehofisini, ayeke nje umdlalo lo wokuthi kuthiwa kuyayikwa elifini. Kanti elifini oyekhefini ngakokade isebenza, usesebenze, akula lutho amsebenzileyo.
Siyabona ukubana ozaba esaphethe isikhundla sikamongameli ngomunye wabasekeli bakhe, umnumzana Constantino Chiwenga, yena ophakathi kokulwisana lomkakhe. Manje pho kusetshenzwa njani nxa kunje? Akumelanga na ake ameceleni udaba lwakhe lusahluzisiswa?
Emazweni acacileyo bekungenziwa kanjalo, kodwa leli alisolizwe ngendlela. Ngaphansi kwalohulumende ilizwe leli selibe kothiwa i-Banana Republic, sungumdlalo nje ongayindawo. Ungakhangela abantu abakhona laphana phezulu kuhulumende balutshwana abalomqondo okhaliphileyo ukuthi bangavusa ilizwe. Abaningi nje ngabantu asebahlalwa badinwa khona laphana kusuka ngo-1980. Ngakho-ke angiboni lutho olungasala luguquka khona lapho eselifini esekhethini upresident. Laba basala abasekeli bakhe, hhayi labo kababoni lutho.
Lo ngumnumzana Efihle Lancube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yakwelebhilithani ecubungula ezenotho emhlabeni jikelele, e-Economist Intelligence Unit, ithi umnotho weZimbabwe uzancipha ngesilinganiso sokulitshumi lantathu ekhulwini lonyaka. Ngokunjalo, inhlanganiso le ithi uZulu uzaqhubeka isidla imbuya ngoluthi. Inhlanganiso ye-IMF yona ithi uzancipha ngesilinganiso sokuyisikhombisa ekhulwini. Ukuchabalala komnotho sokulethe le abantu ubunzima obukhulu obugoqela ukudula kokudla lempahla ezitolo kanye lendlala ihlasele abantu abayizigidi ezingena phose kusitshiyagalombili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi uphatheke kubi kakhulu ngokudilika komnotho lokuhlupheka kwabantu. Isikhulumeli sakhe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi umnumzana Chamisa uzakwazisa kunsukwana ezilandelayo ngenhlelo zakhe zokuletha ububelo kwezomnotho welizwe.
UPresident Chamisa uzaphumisa umbiko omkhulu ogoqela isixwayiso sokuthi ilizwe leZimbabwe lingathova kanjani ukuthi lilungise iy'nhlupho ezikhona kwiminyaka ka-2020 esibiza sithi thina yi-Agenda 2020. Simelele kakhulu ukuthi sibone lesi sixwayiso esizavela kupresident Chamisa. Ngiyazi ukuthi uzulukazi weZimbabwe uzabe emelele mbonengani lo uzabe umbiko oqhakatheke ukwedlula eminye imbiko esike sayithola ngembana, ngoba uzaqinisisa udaba lokuthi ngo-2020 sizakwenza kanjani ukuthi siqhubekise udaba lokuphumelelisa iZimbabwe njalo lokulungisa into eziningi ezihluphayo. Ngakho ngithi uZulu weZimbabwe akamelele lokho, laye lungiselele ukuthi athathe amaqhinga aphezulu ukuthi kulungise uhlupho lwalelizwe once and for all ngesilungu. Ngeke salokho sisebuzimena wonje.
Umongameli Mnangagwa, kuyini elingamxwayisa ngakho okungavuselela umnotho ekuphendukeni kwakhe kukhefu ekupheleni kwenyanga?
Akasiboni esiyamxwayisa ngakho yikuthi kakhangele umumo welizwe, umumo womkhonomi, abone ukuthi uyalungisisa kumbe uyasebenza ukuthi alungisise udaba olumqoka olwezenotho. Kusukela ngodubo lwezombusazwe olokhethelo luka-2018 lapho ajontsha khona, ngoba ikhona okhethi waziyo le ngcitshi eziningi eze-economy, ingcitshi ze-politics, le ngcitshi zakubo-World Bank lakubo-IMF ziyaqonqosela ukuthi kufanele kulungise udaba lwezombusazwe ukwenzela ukuthi umkhonomi ungaloyasukumela phambili. UZulu weZimbabwe angathola ukuhlupheka sinika isixwayiso esifanayo naseleso esiphiwa yibo bonke abe-World Bank, IMF, esaphuma ku-SADC, saphuma ku-African Union, saphuma ku-President Mbeki njalo ukuthi hayi lanxa kunjani kakuthole ukuthi kulungiswe udaba lokhetho olungaphumanga kuhle ngo-July 2019.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Isizalwane zeZimbabwe zithi zilokhu zididekile ngomthetho omutsha owethulwe ngele-South Africa wokuthi abathola ubuphepheli lababudingayo kulelo lizwe bengaphatheki kwezombusazwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabena, ngalolu daba.
Ukhangelane abantu bonke kukhanya i-immigration act evele ikhona kodwa ibinga-implimentwa, ibesayilenti bebengayi-operationalizanga. So I target amaZimbabwe, so I target everyone for his prepared South Africa.
Kodwa wena ubona njani umthetho lo? Ayisiwo umthetho onqabela ilungelo likaZulu na?
Ngumthetho onyathela ilungelo likaZulu ikakhulu ngoba siyananzelela ukuthi abantu abavele bebuya eSouth Africa beyiziphepheli ngabantu ababe bephatheka emazweni abo kwezombusazwe bese behlukunyezwa emazweni abo ukuthi indaba bengena ezombusazwe bese bebaluleka ukuzocela ukutata kule-South Africa. Nxa sibehlala lapha nxa ukhulumeli we-South Africa sesithi yena akumelanga baphatheke kwezombangazwe emazweni abo kuyabe sekuyinto embi kakhulu esiyisolayo osekunyathela amalungelo abo. Okwesibili thina okuhlupha kakhulu yikuthi siphakathi komkhankaso wokuthi abantu abasuka ekhaya sithi ngama-diaspora bahleli lapha e-South Africa bangenele ukhetho oluzawe lukhona ngo-2023 ngoba siyakhumbula ukuthi umthetho wesisekelo wezulayi 2013 wathi wona abantu abangaphandle kwelizwe kumele bavote. Ngomnyaka ophelileyo uminister we-justice uqalisile ukuthi esenza ama-consultations ukuthi kambe kungavuma yini ukuthi abantu bavote abaku-diaspora. Nathi sabhike silungiselela lokho bese siba nalo umthetho. So esizama ukuthi sikuzwisise ikakhulu kwabafundi lokho sokufakiwe kuzanqabela yini lokho esithi i-diaspora vote kumbe kuzoyivumela. Yikho esizama ukuthi sikuzwisise kuleli lizwe.
Sizwa kuthiwa kusungulwe ibandla elitsha eligoqela abomnumzana Walter Mzembi labanye. Abantu bacabanga ukuthi umthetho nalo uzaphazamisa amabandla njengayona lawo. Kuzasebenzeka yini?
Njengoba nga kuyikuthi labo bayiphepheli omzembi labanye ikakhulu labo ababizwa nge-G40 lapha e-South Africa kusho ukuthi angeke babe layo imvumo yokuthi bahlangane baxoxe ngezombangazwe. Nxa befuna ukuxoxa ngezombangazwe sekamele babhale incwadi becela umphathintambo wezangaphakathi e-South Africa ukuthi bona bangobani, bafuna ukwenzani. Angeke baphombe ukusukuma njengalokho esikwenza ukuthi bese beqoqa abantu bethi kubona bafisa ukuthi kube le nguquko elizweni lakithi laseZimbabwe. Umthetho lowo angithi kuthiwa iziphephele, abantu abayiziphephele abasuke babaleka emazweni abo beyiziphephele ngabantu esingathi thina nxa singayenza umzekeliso ngezabeni zaseZimbabwe ukuthi abantu ababalekele umbuso wandla kumbe amabandla aphikisayo bese bebuya lapha e-South Africa becela ukuthi babhacwe bathathe ngoba beyiziphephele ngoba ngale bayahlukunyezwa ngembono yabo yezombangazwe.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseJohannesburg khonale eSouth Africa. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Amapolisa athi akhathazekile kakhulu ngokukhuphuka kwenani labantu ababulala abanye kulandela ukuxabana, ubusela kanye lodlakela lwezindlini. Njalo athi sokubikwe izehlakalo eziningi kusukela ngenyanga edluleyo. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele umphephandaba le-The Chronicle ukuthi ukhuthaza ukuthi abantu bahloniphe njalo balondoloze impilo. Ilunga leqembu lezemculo lemidlalo ele inkululeko yabatsha School of Arts iyasa uNewman Kondwe usevule isikolo sokufundisa abantwana abancinyane ezemidlalo yokuzilibazisa esibizwa ngokuthi Infinity School of Arts. Abantwana abaleminyaka ephakathi kwemihlanu lelithumi bafundiswa ukugida ezomculo ezokulingisa nokunye okuningi-ningi ngaphandle kwembadalo. Okwamanje sithanda ukubonga abalaleli be-Studio 7 abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Ndebele lapho esi-live streamer khona. Siza ke silalele amazwi abalaleli bethu abasithumela wona nge-WhatsApp singakafundi ke imbiko esiyithulelwa ngabalaleli bethu abasilandela ku-Facebook.
Salubonani bantu be-Studio 7 kanye labalaleli. Hayi maZimbabwe nasike sivula namehlo mani. Nangakwe Masco ne-cabinet yakhe yezana. Asiqali akuqaleke lena leli qembe elingakaze libuse i-MDC. Kunini sihlupheka lokho ukuthi wabekezela yabekezela. Ubekezela from uzalwa ngaboma 80s uze kube kuma 40 years lokho ukuthi wabekezela yabekezela. Hayi mani asike sivule namehlo sekeleni ukudlalwa ngabantu. The must go, please. Sesikhathele, sikhathele the must go. Bakhuluma nje noma yini ngoba bona bayasutha, ngoba bona baphila kamnandi, baphila impilo enhle. Lawona la maqembu alokhu azivula khona lana abaphuma khona lapho kuzana. Please bantekelani ukuwavotela laba bantu benza ama-business ngathi. Bayabona ukuthi abantu beZimbabwe balahlile, silele.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, lo ngiphilani Ndlovu. Wakumlevu ngiyajabula nami ukuthi ngibe ingxenye yohlelo lwenu uhlelo oluthokosayo olujabulisayo njalo. Well mina ngizokusho nje ngamafuphi ukuthi izanu eyi kumele ihambe isikhathele ngayo. Ngiyabonga.
Sanibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7. Ngithanda ukunibulisa nonke bantwana bakababa. Indaba yaseZimbabwe ibuhlungu ngalo president okhona umnangwakho bathandekayo. Hey uyabona uma kusabusa lo mnangwakho ayikho into ezobuya ilunge ezweni, ayikho into ezobuya ilunge. Umbuso lo okhona manje ucindezela ngamandla abathandekayo, ucindezela ngamandla. Abantu bayahlupheka ekhaya kunzima, nathi sila eGoli nje sisuke ekhaya kunzima impela. Kusho ukuthi noma sila eGoli nje impela siyakhumbula ekhaya, siyafisa impela ukuthi sakhe, kodwa kunzima. Uyokwakha uqale kuphi ebunzimeni obungakayana, njengoba ukhutshulwa ne-school fees, ngapha abantwana bazofunda kanjani? Uyabona iZimbabwe bekuyilizwe elaziwa umhlaba wonke ukuthi ngemfundo lihamba phambili, kodwa manje ngokubheka kwami mbona ngathi hayi kuzokuhamba kubhedi impela. Ngani? Ngoba uma uthi uyabheka isimo somnotho sehlile, siyabheda isimo somnotho sibi. So lo mongameli ophethe njengamanje hayi kungcono ashiye inxeba kwethu aphume. Uyazi uzuthi kungcono uma ngabusa mhlawumbe labo ndlebe ikhanyela ngabelungu. Ngani? Ngoba bayakwazi ukwenza izinto ngendlela, bayakwazi ukuthi noma ngabe bebecindezela abantu abamnyama kodwa ukudla bekukhona, umnotho bewumi kahle. Mina ngokwami ngokubona kwami hayi cha, bahlulekile laba bezano, bahlulekile abashenxe bakwethu. Mhlawumbe sikwazi ukuthi sihlanganise umlungu nomuntu omnyama, kuhlangane njengala eSouth Africa uma kunje behlangene kuba ngcono bakwethu. Asizameni sonke nje ukuthi sizameni ukuphakama ukuthi sithi umnankwagwa phansi nephathi yakhe. makaphume makaphume ngoba abantu bayahlukumezeka bayahlupheka abantu bayafa ngendlala izifo zingaka ekhaya ukudla akukho imvula ayizulu kalinethi bakwethu uNkulunkulu simthandaza uNkulunkulu wethu ukuthi engathi angangenelela manje eZimbabwe ngoba manje sekufike egcineni sokukubi kakhulu manje bakwethu kusazoba kubi uma singaphakamanga ngoba uNkulunkulu naye uthi ufuna umuntu aphakame ebese yalekelela ngoba thina uma singakubeka kuNkulunkulu sihlale sisonge izandla sithi uhulumeni uzolungisa angeke alungise lo hulumeni uzomosha uNkulunkulu ufuna thina siphakame manje siphakame sikhale abantu bonke babona ukuthi kunzima eZimbabwe babona ukuthi kuyafuneka ushintsho akayehle sihlalweni ngoba lento ayenza ayikho eZimbabwe kuyakonakala kuyaphambili bakwethu ngithe ngumfokanyoni lo mbuye intaba zinduna mina bakwethu ngiyabonga kakhulu inkosi inibusisa
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 ke lapha silobani abasilandela kubukhasi lethu leFacebook silo Norman Ngwenya siyabonga ukusixhasa silo Musa Mazibuko uthi livuka njani sisonke ngise Randburg silo Precious Nzuza uthi livuka njani emsakazweni umnanga kwavela ikho into ayibonayo ngeeconomy ubongani njamela uthi salibonani zihlobo ukuthi iqiniso libuhlungu badala ibuqedi ubunini khangelani ukuthiwa uthatha ileave but uche abantu belamba ngoba yena isikhwameni ule mali yokwenza wonke akufunayo uRopelang Chepo Ndlovu laye uyasivukisa lapha uthi yena usalele use Hebron usiphosiswa Ndlovu uthi uyasibingelela ke lapha uthi asiqhubeni sizama ukuvusa ilizwe lakithi kubuhlungu ukuhlala kwamanye amazwe especially eMzansi sibizwa noma yini abathanda ukusibiza ngayo umoyo bukhosi uthi iphathi ebusayo kayibuyele emva yebo ke imbono yabalaleli bethu laba kodwa layo ke ibandla lezano PF lilo wayo umbono njalo lithi lilezalo inhlelo zokuvuselela umnotho welizwe ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane Inkosana yeBritane uPrince Harry lonkosikazi wakhe uMeghan bathi bazahlehlela emuva kancinyane ukuba ingxenye yomdeni wesikhosini kulelo lizwe njalo bazahlala isikhathi eside eNorth America kodwa besiya lelizweni labo ababili laba abazakala ngokuthi iDuke leDuchess of Sussex badlalele ikhisimusi eCanada besithi bafuna ukuchaywa ngumoya Kuloko babehlolisiswa ngumphakathi kulandela umtshado wabo kanye lokuzalwa kwendodana yabo uArchie. Isihlenge sePuerto Rico sisalungisa ukubhidlika kwaleli lizwe kulandela izehlakalo zokuzamazama kumhlaba okwe-earthquake kumaviki ambalwa edluleyo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zilala ezimoteni lezitulweni zisesaba ukulala ezindlini ezingabadilikela loba nini. Iningi lilokhu lingelamanzi njalo uMongameli Donald Trump uthe ilizwe lelo selidinga uncedo kwesiphangiphange i-state of emergency. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sihlaziya ubudlelwano obuphakathi kwaleli lizwe lele Iran le-Iraq kulandela ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran uMnumzana Qasem Soleimani ngelemelika kanye lokuhlaselwa kwenkamba ezilamasosha e-America e-Iraq ngele-Iran. Melika, uMnumzana Mandla Mkhwananzi.
Utshintshile umongameli waleli lizwe umongameli Donald Trump. Ukhanya sebele U-10 sengathi kasakhulume ngokwempi ngemva kokuthi yena obevele sithi yena nxa bangavele bazama. Kodwa la nxa kungani ukukhuluma sokuphansi ukwethusela kodwa okukhona ukuthi lokho ezithobelene Iran kasikwazi ukuthi izakwenzani kodwa impi kayika ungeza ukuthi ukuthi sisukile.
Siyayibona njalo eminye imbiko ithi ele Iran mhlawumbe bekuyikho kodwa kuphela ukuhlasela ebelingakwenza. I-Iran yesaba yini ukwelwisana lele Melika?
Angingekeza ngithi ukuthi i-Iran yesaba ngoba labana abantu kabesabi ngoba bona bathi nxa besifa baya kumbe kusezulwini kumbe baya ngaphi ngokokholo lwabo. Angithi yabo. So okunye ukuthi yena lwana umuntu obulewe ilele lakithi iMelika. Sebemenze waba ngumuntu omkhulu kakhulu. Sebemphakamise kakhulu ngoba kibo yikukufa okubusisiweyo. So ngisho ukuthi khona banenge la khona phakathi abazazinikela ukufa kulele lizwe. Abangalokholo lona leliyana olwenkabaze phakathi ya.
Ubona ingani ngempela bakhona abazahlasela phakathi lapha ezitimeleni endaweni
ngaphi? Ngabe ngaphi? Ngabe use kuma-cyber, kuma-internet, zonke izinto zethu. Ya, so kuvele impi yesikhathi eside le.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Kwezomculo namhlanje silabafana bakagodlwayo besithi inkosi uLobhengula. Abafana bakagodlayo labo besithi inkosi uLobhengula. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.